Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-4 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayitshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eJohannesburg ngolwesihlanu lapho azakuba lo mcimbi khona.
Ingakho ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe, not abebandla lezaphu ngoba kulandi lezaphu lokho, ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla le-ZANU-PF lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU-PF ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela ezikaMthuli Ncube, akula lutho okubambekayo esikubonileyo.
Izakhamizi ze-Igusi eNyamendlovu eMathopelele North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngokuthi ngotsika mtanda kumaviki ambalwa edluleyo.
Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, bethageta obhoko inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayetshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eBoksburg eJohannesburg ngolwesihlanu phezu kokuthinteka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo evezwe ngumsakazo we-Al Jazeera. U-Angel obelomunye umhlangano ngeviki edluleyo ubikwa engomunye walabo abathinteka kabanzi kule documentary. Ukhangelelwe ukwenza umbuthano ngolwesihlanu kulandela omunye omkhulu ewawenza eDubai. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amathuba okutshengisela kwelakithi siyancipha, ibandla elibusayo liyabulala lokubulala abantu nxa bengatshengisela ekhaya. Thina njengabandla sikhuthaza abantu bakithi bonke abasemazweni ukuthi basebenzise amathuba atholakalayo lapho kungela khona ukuncindezelwa kwabantu ukuthi batshengisele kubo bonke laba abaphathekileyo kudaba lokuweba ezomnotho, especially laba abaphatheke ngodaba lwe-gold looting evezwe i-Al Jazeera. Ingakho-ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe, not abebandla lezaphu ngoba kulandi lezaphu lokho, ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ukutshengisela lokhu likuqoqa kwele South Africa kuphela yini kumbe kukhona la kwamanye amazwe?
Sinxusa wonke umntana enhlabathi, wese mwana wevu, kwese kwamuri, yonke indawo, ngabe kuse-South Africa, kuse-England, kuse-Canada, kuse-Europe, wonke umuntu akabophe ijambo kayihlome ihlasele. Sesikwalile lokhu thina, siyakwala, siyakuphinda njalo siyakwala. Laba bantu abantshontsha umnotho welizwe, omama besifa bebelethe ekhaya, abantwana besifa kungela mithi, ama-pensioners lama-veteran ethu esifa bengela lutho abalutholayo besebenze gadala iminyaka eminingi, kodwa sibona abafana abangasebenzanga lutho bembuluza ngey'mota, bembuluza ngezicathulo, betshengisela ngegolide. Enough is enough.
AbeZANU-PF bathi ifilimu le iqoqwe izitha zabo ezizama ukungcolisa ibandla labo phambilini kokhetho.
Hayi, lokho sikujwayele, vele besikukhangelele ngoba konke okubi ebakwenzayo bezano bayadinga lo muntu abangamsola, baza kuthi lokhu ngama-sanctions phecelezi. Hayi, lokhu kwenzela ukungcolisa thina. Bona abavumi ukuthi vele bangcolile, thina siyabazi bangcolile. Balamacala bazo bakuvuma ngo-2017 bekhipha uRobert Mugabe, but bona hayi vele ube sebenza lamasela lezikliwe. Kodwa jiki-jiki uzakuthi bazokujika bethi ngama-sanction. Khathesi bayakwala lokhu, but hayi ngobani abafuna ukusingcolisa. Asoze sikumamele thina lokho ngoba siyazi ukuthi ngabantu abazingcoleleyo. Balamacala wabo bakhuluma bodwa kumavidiyo.
Alo-ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkulu. Kwezokhetho, ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla le-ZANU-PF. Lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo. Uncube bekhankasa e-Country Park ngomgqibelo. Isigaba se-Country Park ngesinye sezigaba ezabunjwa kakutsha kulandela inani eliphansi labantu ababhalisela ukuvota kulesi sigaba. Sixoxe lomnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU-PF. Ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela zikaMthuli Ncube. Akula lutho okubambekayo esikubonileyo thina okwenziwa nguMthuli Ncube ngaphandle kokufaka izithembiso. Ye, kuyokuthi ukhansela obevele khona e-Country Park, ukhansela owe-ZANU-PF, kenzanga izinto ezibambekayo kulezinto ezinje. Okwakathesi izesa ayikho e-Country Park. Izinto ezakhiwa e-Country Park, izesa akula, sebeze bethenga ama-solar panel bezifakela ugetsi. Kuyokuthi amanzi e-Country Park katholakale, abantu bathatha amanzi emgodini, ayikhona esiboraneni, emgodini. Sithi amanzi anikezwa abantu kwakathesi angcolile, kahlambulukanga amanzi lawo, vele kahlolwanga ngabantu abaqeqeshileyo. Kuyokuthi inyoka ezivela egangeni, inyoka leziningi and abantu abaningi sebesaba ukuya ezindlini zabo, ukuhlala ezindlini zabo besaba inyoka ezingabaluma. Konke lokhu Mthuli Ncube kazange akhulume ngakho. Akhuluma ngakho i-Wi-Fi, i-Wi-Fi ezafuna ugetsi ukuthi isebenze, i-Wi-Fi ezafuna imali ukuthi isebenze. Kuhle kukhanye sobala ukuthi ngumuntu vele odlala ngengqondo zabantu. Angikholwa ukuthi i-Wi-Fi ingaqathe kuyedlula i-drainage system lokhipha izinyoka luma abantu e-Country. Abantu bengabanjwa amehlo ngabe ZANU-PF abanika izithembiso ezingasoze zi.
Manje njengoba umnumzana Ncube yena ethembisa ukufakela abantu i-Wi-Fi lokunye kunjalo, lina njengebandla ozanqoba uyenelisa yini ukuthi ayenze khona okukhulunywa nguNcube?
Okwamanje engakutsho ukuthi sile program esifake edolobheni encedisa abantu abagogekileyo. Silama Wi-Fi mbona afika 20 ukuncedisa abantu abagogekileyo edolobheni. Iprogram le ikhokhelwa ngumama uSepiso Mpofu onguye okhokhela iprogram le eyama Wi-Fi ebantwini abagogekileyo. Into esuke yabanzima e-Country Park ikuthi kwaba liphutha ukuthi kube lo councilor we-ZANU-PF. So ukuthi yena asisayinele amaphepha thina singabe Citizens Coalition for Change, sibona ukuthi into engaba nzima ukuthi esenzele. So thina singaze sithole isithi yena leyo, mbonani kuza kuba lula ukuthi sifake leyo Wi-Fi. Kodwa thina siqakathekisa ukunikeza abantu amanzi lo gate kube i-Wi-Fi ibisivuya ngemuva. Abantu be-Country Park amanzi abo abanatha ona kahlanzekanga amanzi lana, amanzi angikhona athathwa emgodini, imgodi elengcekeza.
Alo ke ngumnumzana Swithan Jirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi ze ayigusi eNyamendlovu eMathebhelele North zithi sezichaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngelokuthi ngotsikamtanda kumaviki ambalwa adluleyo, njalo bathemba ukuthi abasoze baphenduke futhi ngoba besethusela izakhamizi njalo bezithathela izifuyo lemali. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esinye isakhamuzi salindawo, umnumzana Decent Ndlovu, uchasisa okwenziwa ngotsika mtanda laba, athi basebenzela endlini kaSobhuku.
Kulabantu okuthiwa ngotsika mtanda. Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, betageta ogogo inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezi mali. Izinto zonke zona lezo zenzakala kulo MP, lo councilor, lenduna, lo Sebhuku, lo Mlisa, lamapholisa eduze abayibo abaclear lezo nkomo. Kodwa ngihambile mina ngaya ba challenge labo bantu. Bakade besebenzele emzini kaSebhuku lapho kade bethathela khona inkomo zabantu. Beroba abantu egcekeni into emgceke ngaba challenge personally ngeyi-1 bonayo bangu-5 otsikamtanda labo leza khamizi zazifika about 20 something. Bathi sokuntambama bathi komunye umzukulu womunye ugogo abasebemthathele ngangimdefender abasebemthathele inkomo ezimbili bathi bayaxolisa ngaleso senzo sabo esokumbizela inkomo ezingu-2 le-$100. So inkomo lezo kabaseyi kuzithatha ngoba bebezama iqhinga labo basemsebenzini baphandela abantu babo.
USobhuku walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kubotsika mutanda.
Kuze bengene lapha ngabevunyelwe ngumlisa lenduna siphonge ukubukela kuphela wabo. Abantu bona bebathande bona abantu besigabeni bavumelana. Mina ngize kangange uSobhuku ngiyabe ngikhamela abantu abakuvumelanayo into esebeyikhiphile ukuthi bakhonze ukuthatha kuphela lawo ngamangane alihlaza abathathi bayavumelana. Siyebukela athi singabantwana kulo bani kulo ngithi kuSebhuku kulisa induli ina sokuthiwa lingayali nxa befunwa ngabantu.
Lokhu kugcizelelwe ngukhansela Johannes Sibanda wakulindawo, yena othi uhlupho lolu alusabhahanga esigabeni ngoba abantu laba sebahamba.
Kuzekwabo kuzihlupho zabo kumbekwabo kuzidayela izinto ngokuthanda izinto bayahamba kodwa sibatshelile sabafundisa la amalungelo abo ukuthi akula ngicela umuntu ongaphosa umuntu sabanika futhi le namba zamapholisa ukuthi ngaze kunzima ubone ngani kunzima. Uyadeba lolu qinwa engabo lohlupho lwakhe sedinga ukuthi aluba kuthiwa ungena indawo yonke but sebelela kubantu ohosa abantu bazithandela nganeza umuntu ngohlupho lwakhe uyabhadala nzima kuyakufana nokuthi umbungayo kudokotela akuthathe ukuthatha but sebesibatshele ukuthi laba bengabalinganisi lamadokotela kwesinye sibatshele ukuthi njalo angamasalamisi manje abantu bakithi bakhanye ngentolo ezibazithanda.
Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela kodwa kulokwethuselwa njalo kufanele befundiswe amalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuthula esigabeni.
Izakhamizi ngazama ukuzibonisa manje kulabanye abantu abadali ukuthi noma ebona ukuthi lento leyi imusa egodini, njalo esebezwile lama video lama clips amanye ama audios engangibathumela wona kodwa ngaya ngafonela umsakazweni ngapha ekhaya banjela ukuthi kuyabophisa umuntu onjalo liyam reporter but siyamangala abantu laba lokho beqhubekela phambili bengafika bayethusela umuntu njengoba abantu bayethuselwa kudala ngalesana isikhathi sokudlakela olwakela bakhona ngama 80s abantu lokho besesaba kungafika umuntu abayethusela ukuthi liza kufa lonke lapha lingakela ukubuya kutsika mtanda. Abantu bayahamba, abanye behamba ngoba befuna njalo besilwa labanye omakhelwane besenzela ukuthi bayeqanjwe ubuthakathi, abanye behamba ngoba kuthiwa ungasala wena ungayanga khona ulondofa, ungahamba wena kwathi ungayanga ufika kuthiwa ulondofa. Wonke umuntu kula muntu osele ohambileyo khona ngale wonke ubhataliswe ukubalisela laye uSebhuku lapha abagangela khona laye bekufuneka inkomo ephilayo kuye emzini wakhe. Ya abantu bakhonjelwa ngemini ukuthi ubani uyaloya, abanye sebeze befisela labo nina abaqanjiweyo ukuthi baloya bethi ngangcono zonke izalukazi eziqanjiweyo zife zonke ziphele du bazingcwabe amaviki yonke. Kulokho kuphuma ebantwaneni bezakhamizi, abantu sebexabana ekhaya, sebelwile futhi kathesi nje besanda kusuka abantu sebelwile futhi ngayo leyo ndaba yokukhombela umuntu ukuthi uthwe ngumthakathi.
Omunye umhlali walindawo wesifazana ubikwa ubesexotshwa kulindawo ngoba kuthiwa uyaloya. Asenelisanga ukukhuluma lenduna kanye lomlisa walindawo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Siyabonga Sithandekile. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umthuthisi womthethwandaba weHarare uMnumzana Mugobe Moringani ubotshiwe izolo esetheswa icala lokukhulula izibotshwa ngokungekho emthethweni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukhetho lwebandla leZANU PF ama-primaries awenziwe ezigabeni ezimbili eHarare azaphindwa njalo ngoba kwaba lodlakela lokuqilibezela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kile bakitilonke mthokazonke jikelele lesiloko silalele ezekuseni siyabonga bakithi bangela basiphekela zona tinje kangicwalisele enkulumeni yonke wethu loti izaphu iphelela emathempeleleni kuphela okuyikho kuyenziwa amarapi iliqiniso izaphu ayifuni ukufesa iqiniso lokuthi ayilasekele kumbe ayilabantu abayilandela emashonaland yona isemathempelele emashonaland ngale bayenza kwabo okutshontsha khona kwesikuzwayo qhamuka manje loko kugcwalisa sizuza izaphu ilothando lwabantu kodwa ayilikuvumi iqiniso lokuthi khona yona iyefana le MRP ilwela abantu emathepheleleni iyenza sengathi ilwela izwe lonke akukho kanjalo engikwanisi amashona kulaleli lodwa elingafuna ukuthi khona indebele liphathilizwe lelana ngoba soze betshontshe kahle so kuyafana abantu bakhitha iqiniso asiliyeke njengoba linjalo abantu bezaphu abayekeli ukuloke bethi balwela iZimbabwe yonke abakhuluma iqiniso ukuthi balwela abantu bakubo and bona balosekelwe abantwini bakubo okufanayo nje ne-MRP.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga ngomsebenzi. Sibingelela abalaleli umsakazo, silusizi kakhulu ngokuzwa abantu bezanu bepheka amanga angaka bethi abantu abe-CCC babophise uJob Skhala ngendaba zokuthi bayesaba ukuthi ulesapoti lowo muntu wezanu opheka leso story leso leyo nkulumo leyo hhayi usaseyingane akabona ukuthi abantu bakuphi. Uyekele ukusitshela ukuthi bona beyizanu lutha lonke igold le-diamond besiyalithengisa emazweni bethatha imali befaka ezikhwameni zabo bengalandaba lokuthi ingane yeZimbabwe izophuzana amanzi awekho emadamu kodwa begijimela ukuthi becabani baqhatha i-CCC ama-leaders e-CCC elwewodwa kuthiwa omunye uthi ule support kulo munye omunye ubophisa uJob Skhala ngoba ule support bayitshela bani leyo nto eyibungane obungaka. AmaZimbabweni asehlakaniphile i-cheap politics yabo leyo ababeyenza kudala ngeke balunge. CCC manje basebenzisela ingqondo, akulamuntu uyavotela izanu yamasela le akekho olengqondo. CCC lonyaka ayila challenge makuthiwa kule election okuthiwa ikhona i-free and fair election lonyaka bazabona amazonke uChamisa ewina more than 70% or more than 90% le 10% kuyabe kungabangani bakhe umnanga kwaba bemvotela bonabo atshontsha lapha igolide kuphela. Siyabonga
basakazi be-Studio 7 sanibanani kanye nabalaleli ngokunjalo. Angihlale phezu kwedaba angachikhani, ngiyakhumbula ngo-2017 makususwa umgaba esikhundleni bathi laba abamsusayo bathi sokunezigebenga ezi around upresident yikho bemsusa esikhundleni. Sesibona le nto yayenzeka ngo-2017 nansi Al Jazeera isisikhiphelile khona, sesikubonile ukuthi kunabantu abasebenza lo president welizwe kube yibo abatshontshela ilizwe kwayena la upresident u-involved ekutshontsheleni kwelizwe umnotho welizwe nje ubhidlika yonke into eZimbabwe ingahambi ngenxa yokuthi kulabantu abasarounded upresident kanye naye upresident abatshontshela ilizwe ezibakwa kulanto ehambayo izibhedlela zilamithi imigwaqo ifile oteachers amateacher waholi amanensa waholi kodwa mabethu bafuna imali kuthiwa amasanction kathi ke akula amasanction 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 ukucatsha ngomunye ilizwe litshontshelwa ngwena lothu ngumholi wa labangani bayo hayi kariza yini ngabe nje kuthi yena uyacabanga kahle uvele ongafanelanga dingo ukuthezeswe ube fanele ukuthi yena azicabangela azishikele ngoba ubugwelegwele bakhe bonke sobubona ke
yebo studio 7 lapho nje ngiyalibengelela abantu nomusa hey lapho ezimbangu sesikhathazekile mina nginesimanga labantu wakithi esindebeleni lapho wayakhala ngomnankaga ukuthi ibhalagwe waceda abantu ebhalagwe kodwa kathesi wabhizi ngaye angikwazi kumbe kulo omnankaga wayi-3 kumbe wayi-4 angikwazi ukuthi wafunani nje kuye yeyi kumbe yiwo amalembu awo lawo ahambayo kumaprofiti awo lawo ejohani masoyi lawo ngabe segoke intsalo nemakhepisi iy'ngondo zisezithathu kuthiwa abantu kakuthandazeli ilizwe kona abantu bethandazela okokuthi sibulawe omnankagawini abantu wakithi nje hhayi hayi hayi wathi amashona la amashona ayenzeni kona yiwo abhizi namnankaga kodwa umnankaga kuthi ugcwalise ibhalakweli ngomnankaga onjani lo akawakwazi nika amakhwapha abantu esindebelezi angapho ngokuthethisa amashona amashona omnankaga wasamfuna wena yiwo wamfunayo kona
hayi mina ngimangazwa ngabogogola kulabo kathi bona basuka nini ezikhundleni barizena nini imisebenzi kambe abantu abahlala ezikhundleni beze beguge becine bengasaboni amagama abangcolile kanti into abayisaba ukuthi bechiye isikhundla yini ngoba ungabhekisisa intsha laleyo ntsha ezanupf kayisebenzi abasuke ezikhundleni babhodabhoda yonke indawo omthula incube sevotela of ngapha betshontsha izimali ngapha sebefuna ukuvotela of utshela abantu ukuthi uzobayenzela i-wi-fi yamahara i-wi-fi yini le mpilo yomuntu ungacathanisa i-wi-fi nempilo yomuntu abantu bengahlala bengelayo i-wi-fi into ebalulekiye empilweni impilo yomuntu ukuthi abantu baphila ngayo bayasebenza na imali balayo na nokuthi kutshela abantu nge-wi-fi yamahala bazothi bengenamafoni behluke ukuthenga amafoni ekhaya lona ilizwe lehluke ukuthi libayizele amafoni bekutshelwa nge-wi-fi i-wi-fi badla yona le wi-fi yamahala abantu bakithi kabake beyekele ukurojwa ngamasisela wezayo abantu bakithi bevuke bevusa umqondo ubungiseni ilizwe ilizwe libe right manje umhlaba wonke uyakhala all over ukhala ngokusela benkomo inkomo zitshontshwa yibo banabo omnankaba bogawulela abojoseph yibo abatshontsha inkomo kodwa kwenkomo siyakustopa okwenkomo ozazi ukuthi wavula ibhutsha yenkomo zokusela siyakustopha kwenkomo ngeke sisebenzele amanye amatu lokho siyakustopha lo ngeke sihluphekele kuo
emsakazweni kastudio 7 ndinjani kuloo ndoda okhuluma ekuseni namhlanje kuthiwa ngubheka impilo wathwathi othe izaphu le mthwakazi zikhankasa emathebeleleni hhayi yeyiwona umbono wakho ye siyawuzwa mpela kodwa thina nje mthwakazi vele savele saphumela egcekeni ukuthi thina sikhankasa emathebulelendi kuphela ngoba vele silwela abantu basemathebulelendi kuphela angeke sikhankasa emashonaleni ma sesikhankasa emashonaleni bya sesikhankasa sisilwela abantu basemashonaleni thina silwela abantu basemathebulelendi abancindezelweyo ngomunye umhlobo so kumele kuzwisile ukuthi thina singam-MRP aso national party silwela abantu basemathebulelendi kuphela wonke umhlobo osemathebulelendi siyabulwela lapha hhayi izaphu ilo izaphu lokhu ithi i-national kodwa ikhankasa emathebulelendi kuphela hhayi izaphu vele isinto eyafayo nje liya MRP ezenzela abantu ezingcono hhayi izaphu hhayi izaphu vele iyi-national nje ngomlomo kodwa ngezenzwa kula nto eyenza phela izaphu
mbingelela enkundleni lingabe litshona njani lonke basakazi ngithemba litshone kahle hhayi ngiyamuzwa ugawule lapha uyahlafuna akufanani mnumzana gawule ngabe kuthiwa khona ezimbabwe umongameli engayenza amacala esesihlalweni uma esephumile uyabotshwa ngabe umgabe wabotshwa ngoba umgabe ngumuntu owaguguda abantu ebabulala abantu ngesikhathi segugurawunde esebenzisana labona laba abaphetheyo manje yindaba umgabe engazange wabotshwa ma kuyikuthi umthetho usebenza ngaleyo ndlela lalowo phetheyo ngicabanga ukuthi umthetho ngabe ufe ngabe kazange limfake amasotsha azange amfake esikhundleni ngoba naye ulawo amacala unawo amacala kodwa-ke into eyenza laba abantu bengaphumi ezihlaleni baze baguge babalekela wona lawo macala ukuthi kube sokuthiwa hhayi segugile engakabotshwe ngoba segugile umbuzo enginawo nanku umuntu engathi esegugile ekodlwengulwa wenziwa njani uyayekelwa yini ngokuthi segugile ngicela umphendule khona lapho gawule
studio 7 studio 7 sanibona yaphila ngolise bonke abalaleli semakhaya kanye nomthawa zonke ejikile. Bengithi ngiphendele owakalo unkomo lo wabekhuluma ngokuthi zani right terms abantu into eziright and yenza kahle. Zana wena baba, siyazi ngamani ningabathengisi bakithi esindebeleni kodwa dlanini kahle imali ezana. Not at least tshela ukuthi abantu baphila kahle eZimbabwe sihlupheka kangaka. Kumanje sisemazweni kungenxa yezana. Kodwa-ke lina asizazi litholani kuzani. Liyayincoma lithi right. Kunini izana yabusa? Kumanje nabo-40 something years. Lutha ayikho into yakuyenzela uzi. Yabophapa mani bantu bezindebeleni. Alikho ishonele yofaka ushintsho kithi ebantwini besintwini. Lingakhohlisani.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni awe-New York lamhlanje kudaba lwakhe lokufumbathisa untombazana ayalaye emacansini ngemali yokhetho. UTrump ulamanye njalo amacala adlula angamachumi amathathu akhangelane lawo. Izolo usuke edolobheni leFlorida esiya eNew York ukuyazinikela emapholiseni lamhlanje ekuseni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ukubotshwa kukaTrump kuyinto ekhangelwa ngabantu baseMelika ngendlela ezijiyeneyo. Nxa useceleni likaTrump uzavumelana loTrump ukuthi yi-politics. Kodwa lapha mna mbona ngani iNew York lapha abotshwa khona balandela umthetho. Ngoba kungubani lobani obekwenzile ekwenze ngesikhathi se-election njengendlela akwenza ngayo ukuthi ubhadale umuntu ukuthi athule, ukuthi akhulume. Wayevalani nxa kungayisi. Leli licala kumele ukuthi lithonisiswe lifake phakathi komthethwandaba. Njengoba ekotshwa angithi uzafakwa kumthethwandaba kuze yakutsho ukuthi umthethwandaba wona umbona njani. Ukuthi athi yena yipolitics kuvele kuyikuhlala kwakhe yindlela avika ngayo loku wangena kupolitics. Yonke into ayikhulumayo uma abantu sebemphendula kumbe sokungani sokumbalekela sokumtshekela uthi yipolitics. Hayi sizabona ngoba laba abantu abavoteleyo ijury le evotelweyo icubungule yabona okulethwe phambili kwabo uthi kuyinto emangalisayo kumbe kungumonakalo omkhulu ukuthi uTrump angabotshwa kumbe engabotshwa.
Manje nxa ukhangele wena ubone ngani akusoze kubangele na ukuthi kube lodlakela njengalokhu okuthiwo ngabanye abantu abathi lapho nxa ihamba imithethwandaba kuzaba lodlakela yena ngokwakhe uTrump ayelutshotshozela.
UTrump nxa sonke isikhathi sesendaweni lapha angamanga khona kuhle usuka aqoqe abantu ukuthi kube lodlame kube lodlakela kodwa abuya khohle ukuthi kungonakala kuzakuye futhi kumlethe kumthethandaba ukuthi yena nguye owatshotshozela abantu ukuthi kube lodlame. Kwalesi sikhathi mbona ngani udlame lwangkhona lunqaze lube khona alusoze lube yilolwane olumangalisayo njengakuqala lolwaluko luka-January 6. Abantu sebekhathele, labanye labo sebevula amehlo, sebebonile ukuthi ubaba lo kantina wahlala engofuna udlame ngonjani. Ukuthi abanye abantu kathi sibabotshiwe basemajele, abanye balindele ukuya emajele ngenxa yokuthi bangena udlame olwalubizelwe nguye uTrump. Angiboni lokuthi futhi eNew York le, ukuthi uzusuke uyetshaya udlame eNew York uza kuvela ngaphandle kwezinye indawo ngoba uTrump eNew York ulekala isapoti njengesapoti ukuthi ngaye kuthiwa kwenzakala eGeorgia kumbe eMississippi kumbe eTennessee kumbe eTexas udlame belungaba khona ngoba yikho lapho abantu abamsapota khona. Kodwa kamboni ngale ukuthi kuzaba lo dlame olumangalisayo. Bake bazama abantu lokuthi bendlandelela ukuthi i-FBI lezinye inhlanganiso ze-security bezikhangelele ukuthi kuyini okwenzakalayo kuma-charts lapha abantu ukuthi abantu bakhulumane. Bathi hayi akula okubumbayo okutshengisayo ukuthi abantu abaningi bathukuthele ukuthi bangahamba bayekwenza udlame ukuthi bancedise uTrump kulindaba yakhe.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.